abamele amabandla athiyeneyo abakumanyana we-Political Actors Dialogue kumbe iPoland baxoxisana enyanga ngokhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023 eZimbabwe. Kulaba kubandla le-ZANU-PF abathi kabasizi bavumele amazwe wonke ukuba ahlolisise indlela okuzaqhutshwa ngayo ukhetho lolu. Emhlanganweni okuhlaziywa umthetho obunjwayo obizwa ngokuthi i-Electoral Amendment Bill iyaphanyekwa ePhalamende zinhlanganiso ezimbalwa ezinjengeZimbabwe Electoral Support Network. Amabandla phose wonke avumelene ukuthi kumele abadabuka kwamanye amazwe bavunyelwe ukuhlolisisa ukhetho lolu. Kodwa kukhanya ngani eleZANU-PF lifuna ukuba kukhethwe amanye amazwe adlelana kuphela leZimbabwe ukuthi azehlolisisa ukhetho oluzaqhutshwa ngomnyaka ka-2023. Umnumzana Witness Dube okubandla le-MTCT uthi kumele kuvunyelwe abadabuka kwamanye amazwe ukuba bahlolisise ukhetho lolu.
Ukuhlola kusekuthini kuyancediswana ukuthi democracy ikhule umhlaba wonke ukwenzela ukuthi abantu babe lelizwi ekhethweni. Lokho ke kuyabe kuyinto esitshayisa ngovalo ukuthi kanti ibandla elibusayo nxa selisesaba ukuthi amanye amazwe athumele inhloli kukhetho lweZimbabwe liyabe lihloseni, liyabe lifihlani, liyabe lithukuze ndukubani emqubeni.
Lokhu kusekelwa nguSenator Galipani Pukeni.
Laba ababizwa kuthiwa ngama-foreign observers kuma-elections or ngesikhathi sokhetho babalulekile kakhulu ngoba banikeza isisindo esokuthi lolu khetho babiza ngesilungu free and fair. Ngoba bona phela abalakho abakudingayo kuleli lizwe ukuthi kuthiwa ye bengakhuluma ukuthi hayi belingekho free and fair and then bazophanishwa ngale ndlela or ngaleyana indlela. So babaluleke kakhulu and ngiyafisa njengoba sabona ngo-2018 ukuthi nango-2023 babe khona.
Umnumzana Kwanele Hlabangani, umkhokheli webandla le-Republican Party of Zimbabwe osemhlanganweni lo uthi ibandla leZANU-PF liyakusekela ukuthi kube labantu abakwamanye amazwe abazahlolisisa ukhetho elizweni.
Ngithanda ukuthi ngiqondise engizwa kuthiwa sokukhulunywa ngakho yikuthi kuthiwe iZANU iyala ama-election observers. Akusikho kuliqiniso lokhu, besikuworkshop esixoxisane ngakho yikuthi ama-observer wonke emazweni wonke kumele avunyelwe ukuthi abuye azokhangela ukhetho lwethu. Kodwa indlela abachekwa ngayo nxa besiza lapha engathi mina i-accreditation kule nhlanganiso eku-ZEC egoqela abe-security, abe-ZEC, kwenzela ukuthi sibekwazi ukuthi umuntu oza lapha uzosebenza sibili umsebenzi wokuba i-election observer kumbe abelanda okunye, ngoba siyakwazi ukuthi kulezi nsuku kulabanye ababuya bembethe ingubo ezemvu umuntu eyisilwane. Kodwa esikutshoyo ukuthi kuvunyelwe sibila kula nto enjalo ukuthi iZANU yalile.
Umnumzana Belief Gawule okubandla leZANU-PF uthi akumelanga kubizwe abantu abaphikisana nokwenziwa nguhulumende.
Njenge-SADC sibambene, thina njenge-AU sibambene, njalo siyacebisana lapho okungabe kuwonakale khona. Kutsho ukuthi ngezinye indlela, yebo phela siyavumela lamanye amazwe la, kodwa hathi izitha zethu zibuya zizoba zinhloli ekhethweni lethu. Njalo abangasinxusiyo lathi asibanxusi, abasinxusayo lathi siyabanxusa ekhethweni lethu olukhululekileyo oluza kubala khona ngo-2023. Yebo phela amabandla la singakhohlwa ukuthi amabandla ezombusazwe la amanye alawulwa ngaphandle, akusiyo mfihlo leyo. Balawulwa ngaphandle njalo baya betshelwe ukuthi khathesi manini lithi khulumani lokhu, yikuzathola abantu bekhalela ama-foreign observers.
ELeZimbabwe lijayele ukuzikhethela abantu abadabuka kwamanye amazwe abahlolisisa ukuqhutshwa kokhetho.